okokuqala ngithanda ukumbonga ukuthi uyenze umsebenzi wakhe ngobungcweti nangokumela uqiniso njengomsebenzi wakhe. Ama-audit esananzelelayo kakhulu ngisephalamenti ayesabisa anzima ukuthi imali leziyana nxa zinga-accountwa for ilizwe leZimbabwe lingaphumeleli. Ungakhangela ikakhulu ye-audit yezimra laba abama-tollgate konke nje lalapha abahambisa khona izimali zonke laba ama-local authority, ungananzelela ukuthi imali abazisebenzisayo bezisebenzisa kungela ngithi i-receipt, kungela ngithi i-invoice, kungela ngithi i-application nje ukuthi imali iphongucuthwa njalani ngumuntu ozichuphela nje amazambane. Ungananzelela ukuthi abantu labana babe bathi bengena emsebenzini into yokuqala bazithengela izimota ezomhlaba, bazinika amahofisi. Ungaye emahofisi nangikhona i-furniture yangikhona idlula imali engakulungisela umgwaqo kumbeni ngayo, kodwa bazithulele nje bethembe ukuthi kabasoze benziwe lutho. Lakanye nxa sasikhuluma labo wathi ngaphuma nje emhlanganweni uzwele ukutshela ukuthi hawu umalume wami nguminista lingangenzani. Kodwa nje ngimangele nxa uphemeni ne-secretary namhla kuthiwa ukubheyile, lami ngize ngamangala ngoba la ngayehlala ngimtshela ukuthi okwenzayo khonoku ndoda kwesinye isikhathi kuzakufikisa ekugcineni. Ngoba ungananzelela ukuthi i-audit yayithengisa ukuthi silezisebenzi ezingaka, kodwa imali ebhadalayo ufica nhla ihambelani lalezo zisebenzi, especially eZimbabwe. EZimbabwe ungakhayela inhamba yezisebenzi le mali abayibhadala lezo zisebenzi abathi bayibhadala, kodwa ungabiza izisebenzi ngasese ziyakutshela ukuthi akula mali esiyibhadalwayo. Into eyangizwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi kulezisebenzi ezi-over about 400 eze-eZimbabwe ezibhadalwa zizihlalele endlini. Kothina sasibaxwayisa ukuthi labo bantu bohlali babhadala imali yabo baphele bengabi lokhu behola bengayenzi lutho.
Kodwa laye uyatsho ukuthi nxa sebeyenzile i-audit bayihambisa edale lephalamende. Lina lalisenzani njengamalunga edale lephalamende kubona ukuthi kuyalandelelwa?
I-small and medium committee ekhokhelwa ngumama uMrs Nyoni bengihlala kuyo futhi ama-audit angikhona siwabona futhi, especially la abathatha izimali abantu bethu bayakhela abantu izindlu, imali abazithathayo ama-millions lama-millions. Kodwa besitsho njalo futhi lama-report ebuya kithi, into ekhona ikuthi thina besirecommenda njenge-member wazo parliament kuministry, pho sirecommenda kubantu bantu bonalabo okufana ukuthi ngathina yithe esiba-overseeyayo okuthiwa i-oversight role. Kodwa umthetho wephalamenti yeZimbabwe uyehlukile, uzathi ucuka ukuthi umuntu unguminista ungumember of parliament. Kakula okwehlukanisayo phakathi kokuthi namhla usengumember of parliament namhla usenguminista, ngoba kufanele ama-members of parliament akhangele ukuthi ama-ministers ayenza kuhle. Pho ama-MP ayeZimbabwe amaningi uminista kuye yinkosi ukuthi abuze inkosi yakhe ukuthi kanti why usezenje, kwesinye isikhathi kuyakuxotshisa umsebenzi. Uyaphuma ephalamenti ugcotshiwe umsebenzi ngenxa yokuthi wawuhlala usenza kuhle umsebenzi wakho ubuza uminista okufanele akwenze. So kungani uminista yena nguye ubhosi, isisebenzi somuntu wonke? Kunje thina abantu abanjengathi abahlala bekhuluma kababonani lama-minista. Uminista nxa ehlangana lawe nje uyakubingelela ahle adlula angena emotini yakhe, ngoba engafuni ukuthi umtshele iqiniso uminista.